Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Zehlobo olamukela ku Studio 7 Voice of America ese Washington DC ngolesine mhla ka 14 mpalakazi 2017 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uxayisa abezokwehluleka ukubuyisela imali abayifihla phandle kwelizwe uba uzobaveza amagama abo ngoba ebazi. Inhlanganiso ebuthanisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kukaZulu i-ZPP ithi amasotsha yiwo asekhokhela ekuhlukuluzeni uZulu, kodwa ingcweti kwezamalungelo oluntu iyakulandula lokhu.
Ama-facts amanye ase-doubtful okuthi nga abantu beZimbabwe Peace Corps bebe-serious ngokufuna ku-address i-issue le, bekumele beyilande on the ground, bebone on the ground ukuthi ama-reports ababona ku-social media liqiniso kumbe hhayi.
Waye ngumphathintambo wezemali uMnumzana Ignatius Jombo usebotshiwe njalo izolo esiyazibika emapholiseni. Kungaba kusitshoni lokhu?
Akutshengisi lutho emfowethu, kutshengisa kuphela ukuthi inyoka zithandelene zilumane imisila, oxamu babaxulene. Okwenzakalayo ukuthi laba bantu balimpi yabo yomndeni ezano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazayehluleka ukubuyisela imali abayifihla phandle kwelizwe ngemva kwenyanga ezintathu ezafakelwa abantu laba ukuthi balethe imali le kungelambuzo uzobaveza amagama abo nxa isikhathi lesi singedlula ngoba ebazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekudunyisa umdali emhlanganweni wedale le-Central Committee eleZANU-PF umongameli Mnangagwa esethula umbiko wakhe esigodlweni sebandla lakhe wokwandulela owe-Extraordinary Congress. Uthi kusiyafika inyanga kambimbitho womnyaka ozayo kumele sebekwenzile lokho abathatha impahla lemali kahulumende ngendlela zokungathembeki.
Ngathi mina wonke owatshintsha imali ayibisele ngemva kwenyanga ezintathu. Angizange ngitsho lokho ngingelalo ulwazi namagama alabo abathatha imali. Ekupheleni kwalesi sikhathi senyanga ezintathu ngenyanga kambimbitho kumnyaka ozayo, abayabe bengakulandelanga lokho ngizababetha ngamagama ngiphinde ngibayangise.
Wengeza ethi uzimisele ukuqhuba ukhetho olwamukelwa nguye wonke umuntu elizweni lakwamanye amazwe lapho soluqhutshwa.
Uhulumende uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuba lolu khetho lwenziwe ngendlela. Kungakho ibandla kumele libone ukuthi lilungele ukhetho ngokubona ukuthi amalunga abo abhalisile ukuba enelise ukuvota. Sizongena umhlangano labe-Central Committee kusukana ezilandelayo.
Kusenjalo uMnangagwa wazise ukuba inhlangothi ezibalisa olwabasakhulayo kanye lolwabesifazane beselonakele kumele zilungisiswe ukuze zihambelane lokufunwa libandla. Uveze njalo ukuba khona ezokwazisa ngenkokheli entsha yohlangothi lwabesifazane kulandela ukuxotshwa kwalabo abakade bekhona. Utshela amalunga angamakhulu amathathu aleli dale ukuba kumele zingaphindi njalo izehlakalo zangemuva lapho iqula lababezithi ngabe G40 bebesenza izigigaba ukuphazamisa ibandla. Uqonqosele ukuzinikela kwamalunga e-Central Committee la ekuvuseleleni isimo seZANU-PF baxolelwe abaxotshwayo abakade besebenzisana labe G40 lapho betshengise ukuthi bayananzelela ukuthi baphosisa kodwa baqaphele labo abaqinisa amakhanda. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ebuthanisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kukaZulu eye-ZPP ithi abesotsheni yibo asebekhokhela ukuhlukuluzeni uZulu. Abenhlanganiso le bathi kulobufakazi obuphuma emifanekisweni yabo bamabonakude etshengisa abebutho behlukuluza uZulu. iZPP ithi kulomunye njalo wesifazane ochayiwe ngabebutho ngemva kokubonakala ebathatha imifanekiso eBindura. Ithi njalo kulomunye obonakale egqoke iyembe lomfanekiso kalo owe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ambhaxabula kabuhlungu amasosha. Ngalokho ke inhlanganiso yeZPP ithi kumele iziphathamandla zebutho zicubungule izehlakalo zonke lezi kuthathwe amanyathelo. Kodwa ke olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi imbiko egcweleyo ekhulunywa yiZPP ayisilo qiniso.
Yikuthi abantu khathesi nambonani ba-excited kakhulu eZimbabwe. Ama-facts amanye ase-doubtful. Okuthi nga abantu beZimbabwe peace politics bebe-serious ngokufuna ku-address i-issue leyo. Bekumele beyilande on the ground. Bebone on the ground ukuthi ama-reports ababona ku-social media liqiniso kumbe hayi. Because like okwamaqhinga ngizwe izolo kuphuma i-report ethi abantu babhadaliswa ama-$15 ukuthi abathwalanga ama-registration clip bebhadaliswa ngamasosha. Akunanto ezinjalo on the ground. So I think ngowami umbono okwakhathesi izinto ziphethwe ngamasosha kungasingconywana kulalaphana ziphethwe ngamapholisa. Amapholisa abethukuluza abantu liqiniso elikhona esingeke silibaleke. Khathesi amasosha azama ukuthi abantu bangani bayakhululeka. Siya le opportunity ukuthi sizikhulumele, sizisebenzele, siyenze izinto ngendlela esibona ngayo kungani iyatholakala kulezi nsuku, unlike ngezinsuku zamapholisa. So nxa information yabo beyithembe ngokuthi bayithatha ku-social media bazafaka information e-wrong.
Manje-ke nxa sikhangele khonoko kuphuma komabonakude esikubona lasebulenjini bokuxhumana lapha, singathi ngabantu yini abafuna nje ukuthi uZulu azonde amasosha?
Kungabe angisoze ngiyale completely, but akhona ama-incidents sibili ayiyo ayenzakeleyo amasosha engena ebantwini, kuxotshwa ama-vendors, behamba lamapholisa bezama ukuthi befake i-order njengokade kulento yabona ekade ikhona. But amanye amapikitha afakwayo angazi waye abantu bengavumi ukuthi ngamapikitha amadala. Siyawazi ukudala sawabona. So kuya amapikitha adawunlowda kwi-internet akudala bewafake kathesi. Yebo amasosha angaba akwenza ngalesena sikhathi, but okwakhathesi asibeni leqiniso nge-situation esikuyo kwenze sizibona ukuthi sihamba phambili sisiya nga. Ngoba kwamaqini hayi, mina okuningi angivumelani lakho ukuthi amasosha aphume ngolaka kwagcala indawo kumeza abantu bathi kungabe kukhona yiwo ama-incidents ayenzekaleyo, but ukuthi sesingathi sithilizwe selilibi sokuliwa eZimbabwe amasosha asehlukumeza abantu njengesikhathi se-ground lapho amauthi ungabona isosha vele ubaleke ukuthi kungamisa izimota sisemgwaqweni sokunzima. Amboni sesesifikile kuleso sikhathi, asikho khonapho. Nabezimbabwe peace project abayehle izethatha information phansi beyi-observe izinto, bebukhangela izinto zisenzayo, bengakhathimeli ukuthi khona okho kubona ku-social media abakuzwa ngabantu yikho asebekubhala phansi langempikitho emdala, abayazi ukuthi impikitho emdala.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo ngolela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseGwanda.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM nango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Abacubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo sebesole kakhulu umphathintambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uretired general Dr. Sibusiso Moyo ngokwethula amazwi alukhuni isola amabandla aphikisayo ngokuyabikela idale lesenethi lakwelemelika ngomumo oseZimbabwe kulandela ukusuka esihlalweni kukamnumzana Robert Mugabe. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabandla amanyene ngaphansi kwe-MDC Alliance akwele Melika lapho ade ebikela khona inkundla ye-Senate ukuthi uhulumende weZimbabwe kumele alungise imithetho yezokhetho njalo ahloniphe amalungelo oluntu njalo asuse amasosha ezitaladeni. Omunye wabaphe ubufakazi kudale le-Senate ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Dewa Mavinga othe kumele uhulumende weZimbabwe alungisise konke okufunakalayo phambilini kokuthi kususwe imigoqo zijeziso zenotho evalela uhulumende weZimbabwe ukuthi adlelane lamanye amazwe. Ngokunjalo umoyo uthe amabandla lawo bekungamelanga ahambe aye kwethula lowumbiko engakaxoxisani loZulu kunye lohulumende njalo uhulumende lowo ulamaviki amabili nje kuphela esembusweni okuyisikhathi esifitshane kakhulu sokuthi abe eselungisise umonakalo owenziwe eminyakeni engamachumi amathathu lesikhombisa 37 years. Abacubungula ezombangazwe bathi amabandla aphikisayo athethe inyathelo elihle kakhulu ngokuyabikela amanye amazwe ngoba uhulumende lo engasohulumende ongene ngokusemthethweni njalo engatshengisi ukuthi uzakwenza umsebenzi ngendlela eqotho. Umnumzana Bongani Nyathi uthe lokhu okuthiwe ngumoyo akusoqiniso njalo kutshengisa ukuthi uhulumende lo kafuni kuchothozwa. Uthi ilizwe leZimbabwe liyingxenye yamanye amazwe omhlaba njalo into ezenzakala kulo azisomfihlo.
Kuyindlela ebonisa ukuthi uhulumende omusha kafuni kuchothozwa njengoba izinto abekade bezikhuluma kuyizinto ezikhona njalo ezenzakalayo.
Unkosikazi sichasisile Ndlovu owe Community Youth Development Trust uthi ibandla leZANU PF lilomlando wokuqondisa lokhu okusolwa ngamabandla aphikisayo kulokuthi lihlale nje liqhubeka ngokuxabana okuphakathi kwalo.
Mina ngithi iZANU PF ayiqhubeke isebenza gadalala njengoba yaphromisa, so lokhu bengakwenza ngendlela ebalulekileyo abasoze bazihlupha ngama-trips ayenziwa yi-opposition party.
Isikhulumi sebandla leZaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi umoya uqondile nxa esola ibandla le-MDC ngoba amabandla aphikisayo abelokhu engakaxoxisani ukuthi bazasebenza njani lohulumende omutsha njalo sekuvela egcekeni ukuthi ibandla le-MDC lisebenzela amakhiwa hashi uZulu weZimbabwe.
Lathi sikubona kuliphutha elikhulu abalenzileyo abantu be-MTC ukuthi begijime bekho nale emzini emakhiweni for that matter, ngoba asikahlali phansi lokho esishintshe uhulumende njengamaZimbabweans kumbe njenge-opposition nje ukuthi sike sibizane sibonisane nje ukuthi siye ngaphi.
Evumelana lo Maphosa olilunga le-PDP umnumzana Sikhumbuzo Ndiweni uthe i-MDC yenze iphutha ngokuhamba ingaxoxisananga lamanye amabandla aphikisayo. Ugcizelele wathi ukuxoxisana leZANU PF akusizi ngoba bengazange batshengise isifiso sokukhulumisana lamabandla aphikisayo.
Ukuthi iZANU PF kube yiyo ethi yona abantu mabakhulume internal, bakhulume njani internal using which avenues, ngoba akuzange kwabizwa abantu ukuthi masike sixoxisane.
Uhulumende weZimbabwe ulamaviki amabili esembusweni njalo usechothozwe ngabanye abathi akehlukananga lohulumende kaMgabe. Kulandela ukuhluthuna kombuso, umongameli Emmerson Mnangagwa wafaka abakhokheli bebutho ezikhundleni zeCabinet, isenzo esisolwa kakhulu ngabanye. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Ian Khama wakwele Botswana ube lobudlelwano bengwale lenja lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, kodwa akachithanga isikhathi ukuzisondeza duzane lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokumthumela umlayezo lokumtshayela ihlombe ngokuthatha intambo zombuso kumaviki amathathu edluleyo. Kuyona le iviki uphindile njalo ukumthumela umethulela ingwane, wagcizelela ngokuthi ilizwe lakhe lizimisele ukusekela iZimbabwe ekulungiseni umnotho. Intetho lezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaberon kwele Botswana.
Lokhu kulandela isikhathi eside sobudlelwano bobunyampelana phakathi kweZimbabwe leBotswana ngaphansi kombuso kamongameli Robert Mugabe. UKhama uphindile njalo ukuthi eleBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe endleleni yokulungisa isimo somnotho. Abacubungula ngezomnotho bathi lokhu kuqakathekile njalo kuvele ukhangelelwe ngoba amazwe omabili alobudlelwano obusuka khatshani kwezomnotho. Omunye obale kumfundo eziphezulu kwezomnotho lobudlelwano bamazwe eze-economics and international relations uthi umlayezo kakhama ukhomba indlela iBotswana efisa ukusebenzelana ngayo leZimbabwe.
Umnumzana uKhama wenzele umnumzana uMnangagwa amhlophe ngendlela yokumamukela lokumkhuthaza ukuthi athathe unyawo olutsha lokukhulisa ubudlelwano phakathi kweBotswana kanye leZimbabwe ikakhulu ku-trading lokukhulisa umnotho nje jikelele. Siyananzelela ukuthi iSADC ingeke yenza kuhle kuma iZimbabwe ingenzi kahle.
Uthi kunengi amazwe omabili angasebenzelana ngakho ngaphansi kombuso omutsha.
Zimbabwe ibi ofa kakhulu ama skills to the region, kodwa ezweni lalo izinto bezingahambi kahle ngenxa yokuthi umnozana uMgabe ubengahloniphi ilungelo loluntu, njalo umnotho ubusiyehle kakhulu ngaphansi kwakhe. Ngaleyo ndlela uKhama uzama ukuthi ilizwekazi leSADC likhule njalo lithuthuke, since kulama synergies amaningi anga enjoy between iZimbabwe leBotswana kusiya phambili.
Kukanti uMthabisi Dubena uthi kwenzakala phakathi kwabo hulumende bobabili kuyinto enhle engaba lusizo ikakhulu kwezomnotho kuZimbabwe kanye leBotswana.
Ngaba yinto enhle kakhulu ngoba ngakhumbula ukuthi iZimbabwe leBotswana zile trade agreement ukuthi impahla ezivela kunoma yiliphi ilizwe phakathi kwawo mabili zi-exempted from ukubhadala ama customs duty. So ngibona ngathi uma bengaqhubeka beqinisele obudlelwano kungasiza kakhulu ikakhulu kwezomnotho.
Abakubhizimusi eBotswana ngaphansi kwenhlanganiso yeBusiness Botswana labo bakhangelele ukungena kumathuba omnotho engavuka eZimbabwe ngaphansi kombuso omutsha. Amalunga eBusiness Botswana asekeathatha uhambo lokuya eZimbabwe lonyaka noma nje bekungaphansi kombuso kaMgabe besiyahlolisisa inhlangothi abangavula amabhizimusi kuzo. Amaphephandaba eBotswana abika uthumongameli Khama angayithekelela eZimbabwe siyaqinisa ubudlelwane engakayihli esihlalweni ngomnyaka kamabasa ngomnyaka ozayo. IBotswana ingesihlanu emazweni ayenza ibhizimusi leZimbabwe i-trading partner. Ngumathi Ngwenya oyindaba seStudio 7 Sabron kulaphofana.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakweleBrithani unkosikazi Theresa May usefike eBrussels namhlanje emhlanganeni wenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope, European Union, ngemva kokuba idale lephalamende linqube ukuba limele laziswe ngesivumelwane esingenziwa sokusuka kweleBrithani kumanyano we-EU ese-Brexit kungakafiki uphela kukambimbitho ozayo. Kuthi ke unobhala jikelele umanyano wamazwe omhlaba United Nations umnumzana Antonio Guterres ekhuluma eseJapan namhlanje uthena ukulandelwa kwezijeziso zenotho ezafakelwa eleNorth Korea yiyo yodwa indlela yokwenqabela ukulolonga izikhali zenuclear okwenziwa ngeleNorth Korea. Oye ngumphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo ubotshiwe njalo izolo esiyazibika emapholiseni. UChombo wetheswa amacala ambalwa okungethembeki njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail ngeviki edluleyo kwamanye alamacala. Njengenxenye yeziqondiso zokuphiwa lesi sibambiso kumele azibike emapholiseni kathathu ngelanga. Izolo uthe siya enkambeni yeMarlboro amapolisa ahle amdumela zakhala izankosi. Sekuvuke njalo elinye icala lokungahleli kahle okwabekwa kwezitandazi zohlelo lwegarikayi hlalani kuhle emzini we-White Cliff. Kodwa ukhululwe ngemva kokuba igqeda lakhe umnumzana Love More Maduku eze wazomthatha enkampini le. Uhulumende kamnumzana Emerson Mnangagwa uthi uphakathi kokubopha bonke abachaphaza imali kahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi waqala ke ngokumbuza ukuthi ukubotshwa kukaJombo akutshengisi na ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzabuqeda ubugwelegwele obenziwa iziphathamandla zakhe.
akutshengisi lutho emfowethu. Kutshengisa kuphela ukuthi inyoka zithandelene zilumana imisila, oqhamu bapaculene. Okwenzakala ukuthi laba bantu balimpi yabo yomndeni ezano. Kambe likhona isele likhulu kwezemali lomnotho ukudlula umnangagwa. Likhona isele likhulu ku-corruption ukudlula igenge yabo ethiwenga nabo bonke abantu abathethwe kubutho bangena namhlanje baphethe. Abantu abanjengabo operensiri abekho abadlula. Uma bethi abanye abantu bangamasela bebazingela bebabopha bebathele emajele abanjengabo Thombo, yebo siyavuma amasela. Kodwa bangamasela alinganayo, lokho kabasoze bakwenze ngoba bangcola okufanayo.
Abasekeli bakhe umongameli lakathesi elokho engangakhethi sona isikhathi sesihambile njengoba kuzaba lokhetho kathesi. Kungakutshengisani lokho ukuthi kakhethi njalo la ku Congress sizwa ukuthiwa udaba lokukhetha abasekeli alukho. Kungakutshengisani?
Khona kusuke kuthanda ukudida ukuthi empini othe wangena kusekuze kufike kulesi sikhathi engene waphiwa umthwalo wokuthi usengu-president kodwa ukakaqoki labo abantu abazomsekela. Mhlawumbe lokhu ukwenza ngoba safuna ukuthi kuhleleke kucengeke kubonakala ukuthi abantu uyibona abaqondile ngobani abangathi bangamsekela. Mhlawumbe bakhuphule izinga lokuthi izano inqobe ekhethweni ngoba baningi sebabona bayaxokozela abacaci kahle ukuthi kuzoba ngoba nabo bani. Yebo siyezwa ukuthi ithi wengwa uzofakwa, abanye baqamba Obed Mpofu, abanye baqamba bona oKembo Mohati, abanye baqamba oChingadube, abanye baqamba Sibisakhe uPhilip Sibanda ukuthi nguye ozongena ngoba bonke laba bantu kumele bathole itshontsho ngokuyisimkabi engumgabe bayisuse embusweni. Kodwa ke noma yisiphi isizathu esimenze waphuza, sicabanga ukuthi kukhona okuthile afuna ukwenza mhlawumbe okuzothuthukisa awakhe amandla yena mnanga kwamathupha noma kuthuthukisa izinga lezanu ukuthi inqobe.
Asithi thina akhethe umuntu njengoTshiwenga, ubona ungani sekufika ukhetho uZulu uzathi?
Uma bengibalalele kahle laba bantu kunye nenkulumeko yakhitshwa nguhungwe waseMaswingo nje kunsukwane zimbalo ezedluleyo, uthe yena ukhetho lwezanu lokukhankasa kwezanu kuzohamba isotsha phambili. Uma kuzohamba isotsha phambili, umuntu omqoka oyisiqokotela sokuthi-ke lolo hlelo luzosebenzisa kakhulu amasotsha lusebenze ngendlela ephezulu nguye uTshiwenga.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lapho-ke bexoxa ecingweni loChris Kande weStudio 7 ecingweni eseSouth Africa. Izizalane zeZimbabwe ezilemali emabhanga kunye lakumankampani abamakhalekhukhwini ziqhubeka zisehluleka ukuthola imali. Kuthi abathunyezelwa izihlobo labangane abaphandle kwelizwe kumankampani afana labo iWestern Union, iMukuru, leMoneygram, labo sebe lamaviki ambalwa bengatholi imali. Mhla itholakala le mali banikezwa imali yohlobo lwebond note, bona bethunyelwe idola leMelika. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu selitshona litshiswa lilanga lifolele ukuthi mhlawumbe kuzakuba le mali baphiwe. Loba umuntu elamaqubaquba emali ebhanga uphiwa amadola angamashumi amabili kuthi eningi iphele umuntu ethenga kumbe ebhadala ngokuhlikihlisa kumitshina yebulenjini esitholakala endaweni zamabhizimusi ezehlukeneyo. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe iRBZ uDokotela Khuphukile Mlambo ubekele iStudio 7 ukuba abathoko ngesimo esisemabhanga sokumswelakala kwemali.
Okokuqala, ngifuna sazi ukubana ama-queues esiwabona phambi kwamabhenki asonto esithokozisayo thina e-Reserve Bank. Kuhlungile ukubana sibone ogogo nabokhulu belayinile phambi kwamabhenki ukuze bathole ama-$20 engasoze abasendawo.
Umlambo uthi njengebhanga lesizwe sebethole isikwelede semali, leyo mali izaphiwa amabhanga ukuze abantu bayithole.
Sesikhulume nabe Afrexim Bank ukuthi basiboleke imali. Imali le sizayifaka emabhanga ukuthi babelazi izimali zobana babanikeza abantu ngesikhathi esekhisimusi.
Umongameli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena ubike ukuba usendamaviki phose adlula amabili elinde ukuthola imali ayithunyezelwa eWestern Union laseMoneygram kodwa ayikho, njalo mhla kulengcosana ekhona abantu abasaphiwa idola leMelika sebephiwa ibond note.
Mina ngile 3 weeks ngizama ukukholetha imali eWestern Union, imali kayikho, abantu balale emalayinini banikwa amanamba, imali yangikhona ingavuyi kumbe iphele kusevu abantu abalutshwane. Kanti njalo siyakwazi ukuthi imali le vela ngaphandle ijayele ukubuya ingamadola, kodwa eWestern Union sebe lomkhuba ukuthi benike abantu ingamabhondi.
Umphathi weConstitution Alliance unkosikazi Abigail Mubambi ukhale ngokusilela kwemali emabhanga ethi abantu sebephila ngokuthenga imali kwabalayo.
Imali siqhubekela phambili ithengiswa emgwaqweni ekhokhesha ama-ratings.
Osakhulayo umnumzana Bakhizanani Dube uthe uhulumende uhlukuluza abantu ngokungabatholisi imali ethi kuzabadlalisa ikhisimusi behlukuluzekile, njalo abantu uma besiya ekhaya bafuna imali ngoba emakhaya akula michina yokuhlikihlikihla uthenga kumbe ubhadala.
Ukuswelakala kwemali emabhanga kuyindlela sibili ehlukuluza uZulu kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele lesi sikhathi sekhefu leli esililandayo elekhisimusi.
Imali ezweni akula, abathenga bethengisa imali ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni yibo abalemali, ibhizimusi labo liyakhula kodwa amabhanga asemthethweni awala mali okubangela ukuba uZulu aphile nzima loba elemali emabhanga. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaphatheke emidlalweni yeZone 6 Volleyball Club Championships bake bafaka eceleni kancane ezemidlalo bathola imfundiso ephathelane lezihlakalo zokuhlukunyezwa abangabhekana lazo kwezemidlalo kanye lengozi eyokusebenzisa izidakamizwa. Intathelo yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo le-Safe Sport luleminyaka emine lwasungulwa njalo inhlanganiso ezibalisa ye-Confederation of African Volleyball Zone 6, eZimbabwe Olympic Committee zisebenzisana kanye le-Norway Olympic Committee zilugoqele kwimidlalo yalonyaka ye-Zone 6 Volleyball Club Championships eqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo kulezinsuku. Omunye walabo abafundisa abadlali labaqeqeshi ngengozi ababhekana lazo kwezemidlalo uGeorge Nyange, yena oyisizalwane selizwe leKenya, uthi injongo yalolu hlelo ngeyokwabelana ulwazi zezemidlalo ziqhutshwe kungela muntu ohlukumezekileyo.
One of the key things that informed the decision to come up with this education program.
Limfundiso iqale ngemva kwenhlolisiso eyavumbulula ukuba baningi abadlali ababhekane lezehlakalo zokuhlukumeza ezigoqela ukuthethiswa ngenhlamba, ukukhahlamezwa, lokudlengulwa kwezocansi. Njalo esakubonayo ukuba abadlali laba bamsulwa nje abalalo ulwazi, yikho besekela ukuhlukumezwa kuqhubekela phambili.
Abanye njalo abaphatheke kunhlelo zokufundisa abadlali kumncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships ngabenhlanganiso yeWorld Anti-Doping Agency yeWada ngamafitshane abamelwe nguJonathan Rubuya, yena othi imfundiso ngengozi ezibhekane labadlali iyasilela.
During the sessions we found from near
esikuthole ngesikhathi siqhuba imfundiso kulemidlalo yikuba iningi labadlali lisebunyameni mayelana lengozi ababhekane lazo ngokusebenzisa izidakamizwa lokunye okungavunyelwa ukusetshenziswa ngabezemidlalo okuyinto engaphazamisa impilakahle yabo.
Okwamanje inhlanganiso yeWada iqhuba izifundo nje kuphela phezu kwengozi yezidakamizwa lokunye okungavunyelwayo ukusetshenziswa ngabadlali ukuze babe lamadlabuzane, kodwa uRuya uthe ngokuhamba kwesikhathi kweminye imidlalo efana lale bazaqhuba inhlelo zokuhlola abadlali ukuze kungabi khona abaqilibezelayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyakubonga ke Joseph, kodwa ke okwamanje ngesikhathi sethu sisidliwe ngumangoyi. Esizakwenza ke lapha ukuthi sidibane
uhlelo oluzaphuma ngesikhathi sika 7:30 entambama. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah, lingakhohlwa ukubana sesilenhlelo ezintathu oluphuma ngo-6 ekuseni, ngo-2 emini kanye lango-7.